tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesithathu mhlaka 18 Mfumfu 2023 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje,
kulilungelo labo
thina sikhume sobala ukuthi amaZimbabweans alelungelo kuconstitution weZimbabwe ukuthi ke betshengisele ngokungasuthiseki kwabo ngendlela ke ukhetho olwenziwa ngayo emhla ka 23 August.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change likhuthaza uzulu weZimbabwe ukuba atshengisele emigwaqweni ekhonana ngesimo SPB eselizweni.
I want you to know you're not alone. You are not alone. As I emphasized earlier, we will continue to have Israel's back as you work to defend your people. We'll continue to work with you and partners across the region to prevent more tragedy to innocent civilians.
Umongameli Joe Biden wele Melika uthi ilizwe lakhe lizaqhubeka liphathisele Israel lize linqobe ekulisaneni elikwenza leqembu lebutho ele Hamas lakwele Palestine. Abasemhlanganweni ophathelane lomsebenzi wokwemba okobulawayo bakhala ngamakampani akwamanye amazwe abakumsebenzi lo besithi ayahlukumeza lokuncindezela izisebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change likhuthaza uzulu weZimbabwe ukuba atshengisele emigwaqweni ekhonana ngesimo esibi esiselizweni. I-TPC ithi leli lilungelo likazulu elimunyethwe yisisekelo sombuso welizwe, kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokho kukhulunywe ngumsekelo wesikhulumeli sebandla leli, umnumzana Gift Othalo Siziba namhla eHarare, otshele intatheli izindaba ukuba ngendlela isimo esimingayo elizweni kumele kube lokutshengisela ikakhulu ngokhetho olungaqhutshwanga ngemfanelo. Usiziba uthe abantu akumelanga bethusele ukuba kukhona okuzakwenzakala kibo nxa bengaqala ukutshengisela ngoba kulilungelo labo.
Thina sikhume sobala ukuthi amaZimbabweans alelungelo kuconstitution weZimbabwe ukuthi ke betshengisele ngokungasuthiseki kwabo ngendlela ke ukhetho olwenziwa ngayo emhla ka 23 August. So yiko libona sikontinua ngenhlelo zethu esijeneyo ama-political program okumeka sure ukubana siyalungisa udaba ke oluseZimbabwe and amaZimbabweans njengoba ngikhulumele ku-section 59 alelungelo ukubana eziveze ukungasuthiseki kwawo.
Uqhubeke esithi loba nje ibandla lakhe liqakathekisa ukukhulumisana lebandla le-ZANU-PF kusobala ukuba ukutshengisela iyo yodwa indlela ezakwenza uhulumende weZimbabwe alalele inhlupho zabantu. Uthe ukuxotshwa kwamalunga awe-CCC ejayele ephalamende ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi ungumsekeli kanobhala jikelele webandla leli ukwenziwa libandla le-ZANU-PF. Kodwa umholi womsebenzi kubandla le-ZANU-PF umnumzana Mike Bima uthi ibandla lakhe alilani lokwenzakala ku-CCC.
Agenda to have those recalls. Extremely happy with having a majority in parliament as we are, and it's not our agenda to recall, it's really an internal affair.
Abulani lakhe ukuxotshwa kwabo ephalamende sithabe kakhulu ngoba sivele sibaningi ephalamende. Abulani lathi yikulwa kwabo bodwa.
Ingcitshi kwezombusazwe esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Initiative for Democracy umnumzana Mike Mlilo uthi akaboni ukuba ibandla le-CCC lingenelisa ukukhanga abantu ukuba batshengisele emigwaqweni.
Ihlezi ikhuluma ngokuthi ifuna ukwenza ama-demonstrations, but singakhangela izikhathi eziningi inkulumo zabo ziphelele emoyeni. So labantu lapha eZimbabwe abasela kuthemba labo ukuthi bale-capacity ukwenza ama-demonstrations.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcitshi esebenza e-University of Zimbabwe efundisa izifundo zombusazwe umnumzana Desire Sithole othi ngendlela abantu abethuswela ngayo akaboni ukutshengisela kuphumelela.
I-CCC uthi yenza ama-demonstrations ngaresi solungabala udaba olukhulu ngenxa yokuthi sokulama-violence ayenzakalayo kakhulu. Sabona laphana ukwaphosa kwathathwa u-promise mkhwanazi laba. Kuyahle kubatshengisa ukuthi bayesaba labo abe-CCC ukuthi kuyenza ama-demonstrations noma ama-citizens akhona. Ayesaba
kodwa esinye isakhamuzi seHarare esisekela ibandla le-CCC umnumzana Libert Muganu uthi uyamukela inyathelo lebandla leli elokuba kutshengiselwe emgwaqweni.
Thina njengamasapota e-CCC sithi vele i-CCC i-right ibiza amademo, sokufunakala amademo ngoba lokho kwenzwa yi-ZANU-PF akulungelanga. It has not reflect the will of the people. Sesifuna ama-demonstrations ukuthi sesese ama-displacement ngama-elections ayenzakalayo.
Kusenjalo, omunye ozithi ngunobhala webandla le-ZANU-PF uTafazwa Manyika uthi uselobele incwadi ephalamende exotshisa amalunga angamashumi ayisikhombisa awebandla leli esithi sebemile ukuba ngamalunga alo. Kodwa obona ngokukhitshwa kwemibiko kubandla le-ZANU-PF umnumzana Farai Marapira uthi ibandla leli kalimazi uManyika.
Thina ukusebenza kwethu kusegcekeni, sinesisekelo sombuso wethu. Kuyacaca ukuba sikhetha njani inkokheli yethu. Incwadi le kayisoze itsho lutho kithi.
Ekhuluma lentatheli izindaba izolo, uBima uthe ibandla le-ZANU-PF kalimazi uManyika njalo usomlomo edayela ephalamende umnumzana Jacob Mdenda ayibala incwadi yakhe. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umongameli Joe Biden weleMelika uthi ilizwe lakhe lizaqhubeka liphathisa ele-Israel lize linqobe ekulisaneni elikwenzayo leqembu lebutho eleHamas elakwele Palestine. UBiden wethule lombiko ngesikhathi ese-Israel lapho aqhube umhlangano lenhloko kahulumende yalelo lizwe umnumzana Benjamin Netanyahu, yena othe iHamas yiyo ebangela ukubulawa kwabantu makhaza abangahlomanga ngoba isilwa icatha ngabo. Umongameli Biden uthola mazwi ngemva komhlangano awenze lenhloko kahulumende le-Israel umnumzana Benjamin Netanyahu ethi ilizwe lakhe lilungiselele ukuma Israel ize inqobe iHamas eyiyo ebeloqalo ngokuhlasela iIsrael.
I want you to know you're not alone. You are not alone. As I emphasized earlier, we will continue to have Israel's back as you work to defend your people. We'll continue to work with you and partners across the region to prevent more tragedy to innocent civilians.
Ngifuna lazi ukuthi alikho lodwa njengalokho esakuthoke ngaphambilini. Sizaqhubekela phambili sisima le-Israel ngesikhathi lisebenzela ukuzivikela kanye nokuvikela izizalwane zenu. Sizaqhubekela phambili sisebenza lani kanye labantu abasebenzelana ndawonye lani ukuze kungabi lokufa kwabantu abangelasici.
Ekhuluma emhlanganweni munye, uNetanyahu uthe ibutho leHamas yilo elifaka abantu makhaza enkozini ngoba lingelandaba lokufa kukaZulu okuyikho kwenza lilwe licatha ngabantu.
This will be a different kind of war because Hamas is a different kind of enemy. While Israel seeks to minimize civilian casualties, Hamas seeks to maximize civilian casualties. Hamas wants to kill as many Israelis as possible.
Impi le ichiene lezinye izimpi. Ngesikhathi Israel izama ukuvimba ukufa kwabantu, iHamas idinga ukubulalisa abantu abaningi. IHamas ifuna ukubulala abantu beIsrael abaningi, njalo ayihloniphi impilo kaZulu wePalestine.
Uqhubekele phambili ethembisa ukuthi ilizwe lakhe liza kwenza konke okusemandleni alo ukuvimba ukubulawa kwabantu makhaza abangahlomanga ikakhulu abesifazane labantwana.
Hamas is responsible and should be held accountable for all civilian casualties. We saw the cost of this terrible war crime yesterday when a rocket fired by a Palestinian terrorist misfired and landed on a Palestinian hospital.
IHamas ilomlando wokubulalisa bonke abantu ababulewe kulimpi njalo kufanele ibhekane lecala leli. Sibone ukwengezeleleka kwecala lempi le izolo lapho ibutho leli likhuthile labhomba isibhedlela. Amazwe omhlaba azondile ngenxa yalokhu, kodwa ukufuthela nalokhu akufanelanga kubhekane leIsrael. Kufanele amazwe wonke abone umlando weHamas. Siqhubekela phambili ngempi le, iIsrael izakwenza konke okusemandleni ayo ukuvikela uZulu kanye lokubona ukuthi abathunjiweyo bayakhululwa.
Olandela ezokudlelana kwamanje omhlaba lezombusazwe oyintatheli izindaba elodumo eZimbabwe osebenzela eBhilitane ubeka ithemba Mhlanga ukhuthaza amacele omabili ukuthi alandele imithetho yempi.
Kumekule mthetho phela lapha ikumele ihlonitshwe ngamazwe wonke omhlaba. Umthetho ngangisho kusiyilwa kuba le mthetho ebhini ukuthi kumele sibone ukuthi imithetho le iyalandela. Ngeke singakukhangela kathesi ukubulawa kwabantu abangasiwo masosha ngapha eHamas kumbe ukubulawa kwabantu abangasiwo masosha e-Israel. Akukho emthethweni wezempi amazwe wonke omhlaba jikelele kumele njalo ukubana awulandele.
Ekhuluma le Studio 7 ingcwethi yezombusazwe efundisa ekolitshini le-National University of Science and Technology, uMnumzana Stevenson Dlamini uthi ukubulawa kwabantu mahlayana akwamukeleki njalo amacala omabili kumele amise lokhu.
Ye, ngiyavuma kunzima ukuthi ngendlela impilo esiyiyo yona kuliwe ngendlela engathi lemkhuba esiyijayeleyo ngoba kathesi izinto zombili sekuliwa lokhana okucuka kusaliwa lokhana kwendlela ukuthi hayi kuliwa abahlomileyo ngoba njalo sikhangele ukuthi i-Israel yona isikuthathe njengokuthi le yindlela yabo yokulwisa i-terrorism. Ayisakuthathi njengokuthi nje ivikela nje izizukulwane zabo. Kodwa kulanto engathi engachaza ukubulawa kwabantwana nabomama nje mahlelanga.
Konke lokhu kuza kulandela ukubhonjwa kwesibhedlela se-Ali Arab Hospital esiseGaza okubulalise abantu abedlula ingxenye yenkulungwane i-500. Impi le eqale mhla ka-7 Mfumfu isibulalise abantu abedlula inkulungwane phose lengxenye 1400 abe-Israel labanye abedlula inkulungwane ezintathu 3000 eGaza. Abanye abedlula inkulungwane ezilitshumi lambili i-12500 balimala.
Abasemhlanganeni ophathelene lomsebenzi wokwemba oqhutshelwa kobulawayo bakhala ngamankampani akwamanye amazwe emba okuthiyene ngendlela ezingaqedakaliyo kwele Zimbabwe. Bathi kumele uhulumende angenele ngoba amankampani la ahlukumeza izisebenzi. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labangene umhlangano owe-mining indaba bathi amankampani amaningi ephula amalungelo ezisebenzi ngendlela eziningi. Omela izisebenzi ezembayo ngaphansi kweZimbabwe Diamond and Allied Mining Workers Union, uMnumzana Isaiah Marambire uthi iholo eliholwa ngabembi liphansi kuleli semthethweni.
Amalungelo lawo asalandelelwa ngendlela yokuthi nxa sithi minimum wage sikhuluma ngomholo wokuqala ukusebenza isebenzi le-mining uyi-$355. Phose nxa ungakwanisi ukubhadala $300 uyakwanisa ukuthi uthi half-half. RTGS half.
UMnumzana Philemon Mgwela olenkampani yokwemba igolide le-lithium eGwanda leMberengwa ukhala ngokuhlukuluzwa kwabesifazana emigodini.
Ama-challenges abahlangana nawo kuma-investors la abuya ezomayina endaweni zabo ukuthi ama-China babuya bamithisa abanye abantwana ababuyi nabafazi babo. Bafika bamithisa abantwana, bathelela abantwana umkhuhlane njenge-Bigita Zulu ukuthi abantwana bathelele umkhuhlane wadiskava ukuthi it's a sexually transmitted diseases here in China.
UMnumzana Malvin Daga isakhamuzi sasewange usola ukusetshenziswa kwabantwana emigodini eminengi.
Njengoba amaChina abefuna abantu anganabafundanga, abefuna abantu abangane ababuzi imibuzo, so sikhangelisisa khona lapho sananzelela ukuthi abantwana laba bathi sebeqazi ukungena umsebenzi kubo-2020 somewhere there. Basebenza abanye kusukela last year, that is 2020. 2022 to 2023 so kuyi ngani so kuyi problem foot again because umntwana lo wana one wayesebenza tuqaqedanga isikolo
ilunga ledale lephalamende elikukomiti yezemigodi unkosikazi Jasmine Thofa uvumelane labaningi ukuthi amankampani abokuza eza lenhlupho
ukuthi abantu bezimbabwe labo bayathola ithuba lokumayina ilithium njengenzalo zeZimbabwe because kathesi njengoba usitho ukuthi ama China singathi yibo bodwa abathole ama claims awe lithium balutshwane bayabaleka nje abantu abathole ama claims bona bakhuluma ngokuthi ama Zimbabweans gabala mali yokuthi bamayine ilithium wothi zakhamizi ziyaphikisa zithi zona lazo ziyayenelisa ukumayina ilithium yona le
isikhulumi seZimbabwe Environmental Law Association unkosazana Clarity Sivanda uthi uqakatheke kakhulu umhlangano we-mining indaba
iZimbabwe Alternatives Mining indaba luhlelo olwaqala eminyakeni edlulileyo lapho esibuthanisa ama-communities ama-NGOs ama-parliamentarians kanye lama-government ministries labanye abehlukeneyo ukuthi sikhulume ngendaba ze-mining kanye lezinhlupho ezihlangana lalabo esithi ngama-mining host community
inhlanganiso ezilwela amalungelo wabakumsebenzi wezemigodi ezigoqela iZimbabwe Environmental Law Association Center for Natural Resources Governance European Climate Foundation le Frederick Ebert Stiftung abaqoqe lumhlangano bathi bacabange ukuqhuba ukuze kuphunywe lamacebo okumelana lenhlupho ezikhona emsebenzini lo umhlangano wezokwemba walonyaka ongenwe ngabembi abanini bemigodi izakhamizi abafundisi amakansila kanye lamalunga edale lephalamende isihloko somhlangano lo sithi a just energy transition solutions for community potential and participation umhlangano lo ugcitshwa kusasa ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane amalunga edala lephalamende lakwele Melika ele House of Representatives ayahlangana njalo namhlanje ezama ukukhetha usomlomo waleli jale ngemva kokwehluleka kukamnumzana Jim Jordan owebandla lema-Republicans ukuthola amavoti eneleyo ukuthatha lesi sikhundla ekuvoteni okwenze lamalunga izolo ngenxa yokwala kwamanye amalunga ebandla lakhe okumvotela akungabi sobala ukuthi uJordan umngane omkhulu kwaye ngumongameli uDonald Trump uzaphumelela kuvoti yanamhlanje na usomlomo okade khona uKevin McCarthy ukhitshwe ngamalunga lama-Republicans kumaviki amabili edluleyo esigabeni esiphathelane labadabuka kweZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lonkosikazi Cindy Chambers ohlala kweBelgium unkosikazi Chambers labangane bakhe basiza abantwana abaselayo ekhaya uxoxa lo Gibbs Dube oStudio 7
Kina nje ngendlela esikhulise ngakhona ngivele sikhule usilima emakhaya sithunye emasimini so I think kuba lula ukuthi mawuvele sikhulile lawe uthanda impilo engathi ipholile kancane then ukuthi siba neibile farm or iplot lapho ngathi maybe ungaqala khona ukulima ngicabanga ukuthi mina ikho kungaba lula okokuthi even if you didn't go maybe commercial ekulimeni singakwazi ukuthi at least ifamily ayilandi so mina ngile plot inyane elincane and ngilo muntu o reliable owesifazana olira nayo so silembuzi siyalima kakhulu and sometimes siyalima futhi lokudla kwembuzi lezo esizigcinayo so yeah we ngabhora umgodi so konke kuhamba kuhle for now isifiso nje ukuthi vele eventually umuntu akwazi ukuthi maybe 3-6 months ekhaya maybe 3 months ngapha ngoba abantwana bakhulela ngapha and 3 months kwenye indawo uphile nje impilo ngaleyo ndlela ungavaleleki endaweni eyi-1.
Yes, ngathi ke kukhona yini onceda khona abantu
kakhulu kakhulu sino lokuqoqana singabomama ngapha mina ngihlala e-island kakhulu so abantu abaningi engibaziyo ngabantu abahlala e-island ngapha e-Belgium ngama-French so ngingazami labantu so isikhathi esiningi sinokuhlangana singabomama uma kulesidingo sokuthi kube lo muntu maybe oyifamily or umuntu abantwana abasakhulayo maybe abangelabazali sihlangane sikoqane sifake izimali sithumele ekhaya ngike ngahamba ekhaya mina before ngihamba sakhetha icharity eyi-1 sahlangana singabomama ngathi mina ngicela ukuthi siyenzeni le nto sahlangana sabeka imali ngathinta nalaleyo charity la nedizayina lase-airport elabantwana laba aba-either abused or mentally kind of unstable and then ngadlula ngithenga izinto eMzansi ngahamba laze ekhaya ngahamba ngaye abanika sathatha nje izithombe sabathumela ngabonisa laba abanye bethu ukuthi siyenzeni so alokho vela kupheli ngaphandle kokuthi nje as a family ngoba kuthi charity begins at home you know yourself ukuthi nabantu besintwini silenye ifamily eningi ukuthi sibasize though you always have to reach out usize nalabo abangahlobo efamily yakho yabona
kutshoni kuwe enhliziyweni nxa unceda abantu
uyathola ukuthokoza to be honest with you and another thing is for me personally njengomuntu angikhulanga ngithola uyabona so ngakhula ngingilo muntu vele ukuthi abadala babedonsa nzima lami ngakubona ukuhlupheka lokho ukuthi ngesikhathi leso uma ngisakhula if kwakulomunye umuntu olesandla eside sokuthi oh let me help you here let's help the family you know maybe vino uqhube maybe esifundweni maybe ezinye izinto wabe ufisa ukuthi maybe ufike even e-university thole ukuthi kuba nzima ngendlela yokuthi abadala batholi as much as you would have liked but so kukunika nje injabulo enhliziyweni yakho and futhi I think it's a lesson ebantwaneni njengoba bakhulisa like mina ngesikhathi like I'm saying ukuthi ngesikhathi ngisiya bona le charity eduzane le airport eBulawayo actually I was with my husband and labantwana ngihamba lamantombazana abangamantombazana bala 16 months ngaleso sikhathi I make sure ukuthi babone ukuthi it's a good thing to give ukuthi bafunde vele bancane ngoba bona baselile lutho the way mina engangisela ngakhona so ukuthi whatever little you have mawulokunye okuseleyo share so kuhle ukushare vele kuhle ukunika even leBhayibheli liyashwa ngithi you know blessed is the hand that gives than eyemukelayo sonke isikhathi so yeah it's a good feeling
lo ngunkosikazi Cindy Chambers odabuka kwele Zimbabwe ohlala eBelgium obexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7. Ezinye izizalwane zakwele China ziveze ukungaphathwa kuhle ngempumela yophenyo oluqhutshwe ngabenhlanganiso ezimeleyo Information for Development Trust. Ugwalo lempumela yalolu phenyo luveza ukuba abaningi bayawasola amankampani akwele China asebenzela eZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Iningi labantu elizweni likhala ngokuthi kuvame kwabamankampani abadabuka kwele China lase India. Umnumzana Michael Sibanda wase Harare uthi lanxa abamankampani kwamanye amazwe besiza eZimbabwe ukuzotshala imali ayincedi lutho ngoba kungabaniki ithuba lokuqhatshwa.
Yacaca ukuthi amaChina avele abuya lapho kuzoyenza imali azange aze sinceda la ngoba bathatha abantu bakuyibo umsebenzi engenziwa la ngabantu bakhona which is not fair ngoba ungakhathi unemployment rate yalapho ukuthi iphezulu njani.
Owasungula inhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions, Komaliso, umnumzana Rejoice Ngwenya, uthi lesi simo sibangelwe nguye uhulumende ukuvulela abantu ukuzokwenza umathanda phansi kwenkulumo ethi yona wonke umuntu uvumelekile ukuzasungula amabhizimusi akhe kuleli Zimbabwe is open for business.
Imibiko ethi yona izizalwane zaleli lizwe azinikwa imisebenzi ngamakhampani avela kude. Kukakhulu amakula lamaChina akuliqiniso. Uhulumende wethu kanye le-immigration kabafanelanga ukunikeza izisebenzi ezizivakatshi ama-work permit kumbe imvumo yokusebenza la. Njalo amakula lamaChina kufanele ahlolisiswe lokuhlawuliswa nxa bephula imithetho. hachi kubanjwa njenga maikanda wanabe izikani.
Einye ingweti kwezo mbusazwe umnumzana Chenesani Ntunga kwa upa umbono wake laye pezu wotaba lwababu ya labantu babo ukuzo sebenza kuleli endaweni ukacha izizalwane zaleli lizwe.
Udaba lolu lunzima ngenxa yokuthi asonto ezinja lezi ezikhulunywayo.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, umnumzana Jafet Moyo, uthi kunengi aselehlangane lakho njengenhlanganiso okuphathelane lokukhalaza kukaZulu weZimbabwe ngesiphatho esibi samankampani abokuza.
Banengi ke lapha abakhononayo abathi ama-investors avelela e-Asia kakhulu. Gabala ncedo ngoba phela nxa bebuya lapha babuya labantu babo kumbe kabaniki ama-local companies ama-contracts ama-downstream economic activities angafida kuma-investment abo.
Umnumzana Donald Rushambwa oyingcwethi yezokucubungula osebenza enhlanganisweni eye-China Africa and Culture Exchange Research Center uthi okunye kokubangela loludubo yikungazi ulimi njengoba le mitshina yabo iyabe ilotshwe ngalolo limi.
Balutshwana abahlali beZimbabwe kumbizala zeZimbabwe ezikwazi ukukhuluma iMandarin ngalokho kusuka kube longazwanani phakathi kwaba-investor labahlali beZimbabwe. Ukuze benelise ukulungisa udaba lolu sokusuka kwaba nama-program afana ne-Overseas Alumni Association yona ehlanganisa izizalwane zeZimbabwe ezihambe zayafunda kwele China ezilolwazi ngokusebenza ukwenza khona ama-China ukuthi benelise ukuthi baqhatshise emankampanini lawo.
Umeli wakwele India eZimbabwe umnumzana Ransang Musakwi ulilandule elokuthi amanye amankampani avela elizweni lakhe abuya lezisebenzi ngesikhathi esiza kuleli.
There are very few people from India. It's not true that they are getting the labor from India. In fact,
balutshwana kakhulu abantu ababuya bevela kwele India. Akusiqiniso ukuthi abatholiswa imisebenzi kungamandiya kuphela. Njalo akukho sisebenzi esivela eNdiya. Abanye omanjinela yibo abangaba ngabaphathi abakuzinga laphezulu.
Umkhokheli wenhlanganiso ye-China Africa Economic and Cultural Exchange and Research Center umnumzana Steve Jao utshele umhlangano lentatheli zindaba owawugqoqwe ngabe Information for Development Trust eHarare kunsukwana esanda kwedlula ukuthi asikho isizwe esingelasici. Wavuma ukuthi bakhona osomabhizimusi abayisiqoqodo abavela elizweni lakhe.
If I'm not complying with the law in Zimbabwe, you have to go. Zimbabwe
not ma ungahambisani nomthetho weZimbabwe ungangcono ubuyele kini ngoba iZimbabwe ingasoze ikwamukele. Ngitsho laseChina asizivumeli izinto ezinjalo ukuthi zenzeke.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga utshele umhlangano wezamabhizimusi we-BRICS Summit ngenyanga edluleyo ukuba eleZimbabwe lizosebenzisana kuphela lamazwe alomqondo ofana lowalo.
Some countries from the global north are politicizing and weaponizing the global economy.
Amanye amazwe awentshonalanga angeniswa ezombusazwe endaweni zomnotho womhlaba efuna ukulimaza amazwe amancane asathuthukayo.
Lanxa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ehlezi esithi ilizwe lakhiwa ngabanini balo, uZulu weZimbabwe uthi ayisikho okwenzakalayo ngoba sekuqakathekiswa abokuza asebezithaphuzela inotho yelizwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Live talk ukuhlelo Diaspora Forum namhlanje sikhangela isinqumo esenziwe ngomthethandaba waphezulu kwele South Africa owe Pretoria High Court sokulahlela kathana isicelo sikamphathi intambo endaba zasekhaya esokufuna ukwesula ingwalo zamaZimbabwe exemption permits. Singakagqiki uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change likhuthaza uZulu weZimbabwe ukuba atshengisele emigwaqweni ekhonona ngesimo esibi esiselizweni. Umongameli Joe Biden wele Melika uthi ilizwe lakhe lizaqhubeka liphathisa ele Israel lize linqobe ekulisaneni elikwenzayo leqembu lebutho leHamas nakwele Palestine. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.